Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamkela ku Studio 7 ngolwesithathu ngolwesine mhlaka 27 Mabasa 2017 ngu Chris Gande
lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Okwakathi sikhula ama varieties athize ayareleaseweyo for sorghum silo SV1, SV2, SV3 and 4. For upoko silo FMV1 and FMV2. For IPO millet silo PMV3, PMV2.
Abalimi besifazana abalima besemapandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona ihlanganiso yeVEC ifuna ukuthi elizwe leChina, ikhampani evele eChina kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract naleyo ukuthi ke isupply ke equipment naleyo ke ebiometric voting system.
Amankampani adinga ukuthengisela leZimbabwe imitshina yokubhalisa amagama abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokutshengisa ubungcweti bawo izolo.
Ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF sokufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotsha unobhala obona ngenhlelo zebandla umnumzana Sevia Kasukuwere.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abalimi besifazana abalima besemapandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair 2017 kobulawayo. Kusasa abahluleli kusasa abalimi laba bakhangelele ukuphiwa imivuzo emkhosini weBulawayo Agricultural Society. Kubika unompumelelo moyo.
Unkosikazi Nomusa Moyo osuka embizo obukise izilimo zakhe ezITF 2017 farm produce uthe ulime umumbu, indumba lamazambane yikho akungenise embukisweni njalo ukhangelele ukuthola amathani ayisithupha.
Nasisuke embizo nandimu umumbu lamazambane lendumba. Nangenisa umumbu lendumba lamazambane. Ngombono wami ngokukhangela kwami engxenye ngazuzi-6 ton.
Unkosikazi Nokuthula Ncube uthi ulime umumbu, amabele, imfe lamazambane njalo yizo izilimo azibukisayo ukhangelele ukunqoba ethi uzathola isivuno esihle ngoba izulu line kuhle.
Ngilime umumbu lamazambane lemfe lamabele. Ngathandela ukuthi amabele yikudla kumnandi. Nxa ubona ungani uzokuhle ungadla amabele uyaqina njalo kuyakhanyakala ukuthi wena ungumuntu odla isithwala esi-right. Hayi isivuno zasithola sibili kakhulu emabeleni lo mumbu, hayi isivuno sikhona.
Unkosikazi Olivia Mukondwa osebenzela eMatopo Research Station ngemizamo yokuphuma lenhlanyelo elohlonzi emelana lokusilela kwezulu uthi sebelayo inhlanyelo engafuni izulu eliningi eyenhlanyelo ezincane.
Okwakathi sikhula ama varieties athize ayareleaseweyo for sorghum silo SV1, SV2, SV3 and 4. For upoko silo FMV1 and FMV2. For IPO millet silo FMV3, PMV2 and Okashana 1.
futhi baphakathi kokupheka njalo ezinye inhlanyelo ukuze abalimi babe lenhlanyelo ezichiyeneyo ezingafuni izulu eliningi ezimelana lokuchisa kwelanga.
Mafamasi ama varieties lawo ayayazi kodwa sihambela phambili sizama ukuthi release amanye ama varieties asinika isivune isiphezulu lawo evuthwa masinyane angafuni izulu eliningi.
Lonyaka abalimi abafuyayo labo balethe inkukhu njalo ikolishi yemfundo yaphezulu iLupane State University ilethe inkukhu ezehlukeneyo lemvundla ukwedlula abalimi abazimeleyo. Abakwena Senegal bangene elangeni lesithathu bengabuyisi ngemva kokungazwani lohlangothi olubuthanisa imali yesizwe olwezimra phezu kwenhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla zabo zingene. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuba khona lapho umongameli Hage Geingob wele Namibia azavula umbukiso we-ZITF 2017 okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyama-biometric voter registration kits aqede uhlelo lokutshengisa ubungcweti bawo izolo. Amankampani la abalisa iLuxton eyakwele China leDemalog eyakwele Germany. Izolo imitshina yamankampani la ibikhangelwa ukuthi inganethwa ayingeni manzi na lokuthi ingawa iyaqhubeka isebenza na. Imitshina yeThemalock ibikwa ike yacisha ngemva kokuthelwa ngamanzi kodwa eLuxton iqhubeke isebenza kuhle. So kumelelwe ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ikhethe inkampani ezayithengisela imitshina yokubhalisa abantu. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi kungaba yinto embi iZEC ingapha inkampani yakwele China lomsebenzi ngoba ele China kulelizwe elazakala ngokudlelana lebandla leZANU-PF.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeZEC ifuna ukuthi ilizwe leChina ikampani evele eChina kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract naleyo ukuthi ke isupply ke equipment naleyo ke ebiometric voting system. Yikho ke sibe kube kunanzeleleka ke ulokho khela izekho umakarawu i-board language yakhe nxa yokuthi abeChina bebedemonstrator besenza izinto zabe bekhanya nje ukuthi ungumuntu ofisa ukuthi ke buphiwe leChina. Kukhanya ke luhlelo lweZANU-PF asebelwenzile ukuthi bafuna ukunika ilizwe leChina. Loba kungaphuma mpumelo bani ke kukhanya ke bona abakufisayo ukuthi benze khona lokho ngoba ke iChina ke ilungane lobudlelwane ke lebandla leZANU-PF. Sesabela ke ukuthi khona lokho kuzenza ukuthi kube le rigging ke kube le ndlela abangamanipulator ngayo isystem. Ukuyimanipulator wabo kokuqala sibone ngazathe kurejisteni khona lapho bangathatha isikhathi beregista abantu abalutshwane kakhulu lapho abakwazi ukuthi abalahlekelwe khona-ke ekugcineni-ke kube lama-voters arejistileyo-ke amalutshwane baregista abaningi ezindaweni lapho abakhangeleleyo ukuthi bangawina khona kakhulu emakhaya khona nane kozumba maramba kufuka bona ngani yizo izindawo abangakhonsentrate kizo kakhulu.
Libona khonapho limitshina litshengiswa ukusebenza kwayo akuvelanga yini ukuthi kungaba lokuqilibezela ekubhalisweni kwabantu khonapho?
Ihambe akuzange nje kukhanye egcekeni kodwa okukhanyeleyo ukuthi i-system okuqala bangayimanipulator ngekurejisteni abantu njalo abanikazi bayo balakho ukuthi bayimanipulate la esikhungelanga lokuvota lona lelo ngenzakala lanxa sengazange sikunanzelele kwakathesa. Kodwa-ke ezilongu usebenza leZANU-PF kumele unanzelele ngoba iZANU-PF lobuguluva lobuchilo obukhulu kakhulu obumangalisayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party.
abezempila kahle bathi lokho liqansa inani labahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane kubangelwa indlela uZulu asephila ngayo okubalisa ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Intathele izindaba yethu uMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawulwa okusemthethweni kwendawo yakuqala elizweni ezosebenza izimele eHarare ukusiza abalemihlobo yemvukuzane yehlukeneyo lapho uZulu aza kube ehlolwa ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso kanye lokutholiswa imfundiso eye Onkoke Zimbabwe Center. Abezempila kahle bathi lesi simo sengezwa ikuphuza kokuyadinga usizo okusuke kube nzima ukwelapha imvukuzane nxa isikusimo esibi ofana le-stage 4. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo wezempila kahle uDr. David Parerinyathwa uthi unatha yiloba yiphi imihlobo yotshwala okwedlulisa amalawulo kuyingozi ngoba kusengeza amathuba okuhlaselwa imvukuzane.
Alcohol is a risk factor. So those people who take alcohol excessively, more than 7
utshwala kuyingozi enkulu kungezelela amathuba okuhlaselwa imvukuzane. Abanatha utshwala okwedlulisa amalawulo bethatha amaphayinsi edlula isikhombisa abasengozini. Kuthi abesifazane abazitshela ukuthi bona abanathi tshwala benatha amawayini bayaziyenga ngoba elesilinganiso esiphezulu sotshwala.
Enye ingcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane esebenzela i-Onkoke Zimbabwe Center uDr. Annie Ndlovu Hlongwane uthi lo besintu utshwala labo buyingozi kumpila kahle yabantu.
Ikakhulu ebantwini abanatha utshwala besintwini. Ngoba amaphosa asetshenziswa ukupheka utshwala lobuyani. Kwesinye isikhathi ayabe lama-carcinogenic, sithi ngama-carcinogenic substances. Ngathi ingcekeza phakathi engayenza i-cancer. I-cancer kakhulu ejala ukwenziwa e-associated lokunatha utshwala. Ngiyethwa nge-esophagus.
Lanxa lindawo iphawulwe ngokusemthethweni lamhla uDr. Ndlovu Hlongwane uthi iqale ukusebenza nyakenye njalo ingakhethi oza ukuzathola usizo kiyo.
Isikhathi eziningi abantu bebephuma eZimbabwe besiya e-India kumbe ne-South Africa bedinga uncedo lonalolo. But khathesi sebele chance yokuthi beluzuze uncedo lonalolo eZimbabwe. And the Onkoke kulama specialist achiyeneyo. Labo futhi uyazuza not only i care yokwelatshwa imvukuzane, even spiritual care you are given to it.
UDr. Parerinyathwa utshela bekade bekulomkhosi ukuba uhulumende ezimisele ukuluqakathekisa lolu dubo lwemvukuzane kuqhutshwe inhlelo zemikhankaso ezinjengeyokuvimba igciwane lengculaza le-HIV okwasiza ukutholisa uZulu ulwazi olwaneleyo. Abe Onkoke Zimbabwe bathi bayemukela yonke imihlobo yama-medical aids elizweni bathembisa ukuba kuzodingwa indlela zokusiza abayanga lapho bethe baza ukuzadinga usizo kibo ukuzakwelatshwa. Uhulumende uthi ukuba khona kwalindawo kuzosiza kakhulu ekuthini zande izibhedlela ezisiza abatholakala belemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo ukungezelela kwezimbili ezihlezi zikhona ezibalisa isibhedlela se-Parerinyathwa Group of Hospitals kanye lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelwa sihluzeni bomama namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabesifazana ikakhulu ngalesi sikhathi sokubhidlika komnotho.
Uthumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amapholisa kweleBhilitane abikwa esebophe omunye undoda ofunyanwe elezikhali ezulazula duzane ledale lepalamende lesikolo senhloko kahulumende unkosikazi Theresa May. Amapholisa la athi lundoda ubotshelwe amacala ukuba ngomunye wabalobecatsha phansi komthetho we-Terrorism Act. ubikwa engosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili.
Lapho umhlaba uzabunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo emhlabeni jikelele, iWorld Press Freedom Day, othole umvuzo waphezulu ukuba intathele izindaba lesibindi uDawit Isaac wele Eritrea akasoze enelise ukuzowamukela lomvuzo ngoba epika ejele ngemva kokubotshelwa umsebenzi ayewenza kuphephandaba leSetit kwele Eritrea. Ukudonselana amandla okuphakathi kwebandla leZANU PF sekufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotshwa yokufuna ukuxotsha unobhala ubona ngenhlelo zebandla umnumzana Xavier Kasukuwere. UKasukuwere ukhanya esehlule imizamo yonke yabakade befuna ukumxotsha ngoba ekhanya elesekelo lukamongameli Mgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Effort Nkomo onguye osungula lingxoxo. Umnumzana Macaphulana, wena uthini nxa ukhangela okwenzakalayo eZANU?
Hayi, thina babugande siyibukele iZANU singaphandle akusimangaliso okwenzakalayo. Into ekhona laphana kande ngumbango, akubangwa nje kubangwa isikhundla sakhe yena uMgabe. Ngakho phakathi kwebandla ulabantu abangasibo bakhe angabafunini. Konkana kumele kuwubonise umphakathi weZimbabwe ukuthi yena uMgabe umi ngaphi, njalo izifiso zakhe zokuthi ozathatha isihlalo sakhe zimi ngaphi. Ikuvota kwakhe konkana ukuthi axotshe abanye ngenye indlela abanye bangaxotshwa ngaleyo.
Mnumzana Nkomo, uyakhuluma lapha umnumzana Macaphulana ngokwenzakalayo ebandleni, uthi yena hayi kukhanya yindlela ehleliweyo. Ungathini wena nxa ukhangela osekwenzakele lalokho okwenzakala kathesi? Kungakuyikuthi ikufuna kukababa uMgabe?
Ngingeze ngakwazi ukuthi umuntu okwesikoleni sakhe kunzima ukuthi uwazi ngokubandla ayikhona eleZANU PF. So lathi abanye sikhangele kuyasimangalisa ukuthi kade kuyini okwenzakalayo, injongo kuyini. Kodwa ke oliqiniso ikhonokho ukuthi kuthe kuxotshwa abanye kwathulakala zwi akula muntu okhulumileyo. Khathesi sokuxotshwa abantu sebesithi kakuxotshe uKasukuwere, so kungikhona abantu bekwazi ukuthi kuyakhulunywa ngakho. Kuyasimangalisa la.
Ye, mnumzana Macaphulana, wena nxa ukhangela okwenzakala kubandla leZANU PF ikakhulu isikhangelo sekuke kwakhulunywa abantu abafana labo Julius Malema ukubana abantu abakuZANU PF bangamagwala bayehluleka ukutshela umnomongameli ukuthi awusuluphele usungaphumula, ukubona njani kungaliqiniswe?
Ye, into ekhona babugandi obaba uNkomo nje sithi bayamangala labo bengaphakathi basazozibona izimanga ngobana intando ebusayo kuleliyani bandla ngekamgabe, uMgabe yiZANU, iZANU ngumgabe. Benjalo bephakathi abadala bethu obaba uNkomo labo banibani bangamalunga ayiphathi, kodwa yona ngokwayo ukuthi ninjani isebenza kanjani basazobakwayo. Esingakutsho laphana okwenzakalayo babugandi ukuthi eluphele njalo esephelelwe ngamandla enjalo, umuntu lo isilo kumbe uyinyamazana kumbe uyilokho oyikho khona, but wakhiwa yibo bona abantu. Amandla awasebenzisayo waphiwa yibo, bembiza ngamagama bethu fana lo Jesu, bethi ngumntu kaNkulunkulu, bethi yilokhu. Usesebenzisa wona lana amandla abamnika wona ukwenza intando yabo khe kubo lasebandleni leli alikhokhelayo. Kungakho lokho ayikho khona uMgabe uyilokho abamenze waba yikho khona.
Baba uNkomo, uyavumelana la yini umnumzana Macaphulana?
Hayi, ngiyamusa ngoba okuliqiniso ukuthi khona kuvele ngawubala iBhayibheli liyatsho ukuthi akula muntu ophilayo ongamfananisa loJesu. Thina esibala iBhayibheli sikubona kuyinto ezilayo, so akuthonyanya kuzwisisa.
Kodwa-ke lokhu-ke okunye akutshoyo ukubana umongameli Mgabe enga enguye ibandla njalo ibandla lingumongameli mgabe uyakuvuma yini?
Yes, okuliqiniso ukuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu. Abantu bengaze bethi nansi isifunda. Singabantu benyama phela, umuntu wenyama wonke uyaphambanisa. Kodwa abantu kumele bamtshele nxa bebona ephambanisa. So nxa ungasamtsheli lawe wena muntu uyakusula umlando okungabonisa umkhokheli wakho.
Umnumzana Macaphulana, wena okwenzakalayo ebandleni lapho bona ungani kuzaphetha njani? Engaxotshwa na umnumzana kasukuwe?
Hayi vele njengoba ubona nje babugandi ukuthi yona inkunzi yangakhona ithini, ngowangaphakathi lwana ngumuntu wakhe, inkulumo zakhe nezenzo zakhe zisuka kuye umgabe. Ngakho ukuxotshwa kwakhe kukhathana kakhulu inqoba umgabe esaphila umuntu lwana kasoza endawo. Yikho kumele obaba unkomo labanye babekwazi ukuthi hayi ibandla leli lapho likhomba khona, kulapho ukukhomba khona abantu bakhe laba asebenza lapho, ngoba kungumbangwe njalo le factionalism esikhulumayo. Umgqabo ulela ule yakhe faction elakhe iqembu asebenza nalo phakathi kwezanu. Okumele nje obaba unkomo labanye bakubone phakathi kwezanu PF khona ukuthi intando yakhe yena intando kayiphikiswa ichona. La mabandla la aphikisayo kumele bafunde baqinise khona phana ukuthi okwenzakalayo laphana kuyini, njalo nxa sisiya ku-2018 izanu PF izabe isima kanjani.
Ulelo kugcina yini mnumzana Nkomo?
Wele ngombono wami nxa ngobuningi bama-provinces abathi kahambe, ngombono wami uzahamba.
Alo ke ngumnumzana Effort Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, bekhuluma endawonye lengcwethi ecubungulayo zomnotho elizwe, umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Abesifazana abaphila ngokuthengisa esitalateni lamhlanje bebelombuthano wokunanza amalungelo abo ngemva kwenyanga umhlaba unanze ilanga le-International Women's Day. Kuvika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wenzelwe eHarare lamhlanje ungenwe ngabesifazana abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy, izichiya, njalo bejabula, behlabela, njalo begida. Umongameli wezichiya unkosikazi Lawrence Banda uthi babone kufanele ukuba babe lombuthano onje ngoba unanza abesifazana abaphatheka kumisebenzi yezandla.
Lokuhlangana lwesilawo namhlanje wokukhumbula usuku lwabomama esithi ke silungwe International Women's Day. Thina ethu yi-celebration ephuzileyo. So lapha ukuthi size sihlangane sikunanzelela ukuthi omama bezayo okudlula amathubi ayisithupha ekhulwini inani labo lisebenza ku-informal economy esika ukuhlanganisela amazwi endawo bama abasebenzayo nje besemakhaya abo kumbe bethengisa emgwaqweni.
Unkosazana Faith Gwangwara okhokhela abasebenza bezimele edolobheni lemarondera uthi abesifazana yibo abanengi elizweni, njalo beyibo abanengi kubantu bonke abaphatheka kumisebenzi yokuzenzela.
Sesingifuna ukubonga kakhulu akusakuyenzeka ilanga njengala ezithiya sibe lo mhlangano nje. So ngiyabona ilanga lisebenza kakhulu, liyamotivate abafazi sihlangene sibonisane izinto ezihlangana lazo ama-problem ahlangana abafazi wanamhla abathengisayo esitridini.
Umnumzana Mandla Gwenya okhokhela imisebenzi yokuqoqwa kwabasebenza bezimele edolobheni leHarare uthi abesifazana baphatheka ngobuningi babo bezama ukuphilisa imuli zabo. Ethi okudanisayo yikuba indawo ziyasilela, njalo lokuhambelana labesifazana okufana lezambuzi kungalinganelani labo.
Ama-toilets la semadala, ama-toilets semadala aqwa long back kuma 1960s 1950s. Now abantu sebebaningi lapha eHarare. Harare approximately is more than 2 million population yeHarare kuphela. Sifuna ukuthi ikhansele iextende ifake ama-toilet abe maningi.
Unkosikazi Sibanda uthi baqhubekela phambili bekhankasela ukunanzwa kwabantu abasebenza ngokuzenzela kunawane ezijeneyo lokwesulwa kokuhlukuluzwa kwabo, njalo kuzadinga ukusebenzelana phakathi kwabo, umasipala lohulumende.
Esingakubona kusenzakala kwabesifazane yikuthi baphiwe ithuba lokusebenza esithi opportunity to work emgwaqweni khonapha uhulumende enze ukuthi kuhlangane omama bonke abasebenzi ku informal economy laba all stakeholders wonke bakuhlangane njalo laba amabhizinisi kuyenelise kakhulu ukuthi emgwaqweni abantu bazilungiselele basebenze kuhle endaweni ehlanzekileyo bathole i-decent work bathole le mali kulokhu abakwenza.
Ongenele umhlangano emele ugajalo abesifazana kuhulumende umnumzana Maphumo utshelele umhlangano ukuba abesifazana lokhu bebalutshwana abaphatheka kumisebenzi ezwayo njalo bebhekana lenkinga ezifana lokuhlukuluza kwezamacansini lasemisebenzini. UMaphumo uthi uhulumende weZimbabwe sethathe amanyathelo athile okuqhelisa ke amalungelo abesifazana okugoqela imithetho etshiyeneyo lamalungelo akusisekelo sombuso esitsha kunye lamathuba akuhlelo lukahulumende lwezomnotho noto orezim asset. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Izifundi zohlelo olokuphathisa izizalwane zokwamanye amazwe ukuzofunda eMelika olwe Hubert Humphrey Fellowship Program zigqibe izifundo zalonyaka izolo. Omunye wabagqibe izifundo phansi kwalolu hlelo yena ke okade esekolejini le-American University khonapha eWashington DC ngosakhulayo oyisizalwane seZimbabwe umnumzana Mthokozisi Nyathi. UNyathi uphiwe isicoco somsebenzi wakhe kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu lezemithetho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxelwe Nyathi.
Lolu hlelo uhlelo for mid career professionals luthatha abantu especially from developing countries ukuthi bazozithuthukisa for leadership role leadership instead of private sector or ku public sector. Luhlelo for 10 months I think 157 from amazwe wonke abanye nje bakuma university amanye America.
Yes. So awungele kulezi zalwane ezingaki zaseZimbabwe ezikhona kulolu hlelo?
Sibathathu.
Awungitshele ke mnumzane, uhlelo lo lutshiyane okungakanani nalolu hlelo lukamongameli welemelika odlule umongameli Barack Obama iyali program?
Lolu hlelo is targeted really, is softly, lu flexible ukuthi awulufocus kakhulu kwa academia. Ukufika nje is an exchange program so uyafika lapha ukwanisa ukuthi usebenze futhi kule requirement ukuthi kumele usebenze for 6 weeks as part of the program. So it's a 90-week program just for leadership and professional development.
Lokho sokufundileyo kulolu hlelo kuzasiza kanjani emphakathini?
So mina vele ngithanda amalungelo ezisebenzi amhoping ukuthi ngizafika ngale lami ngizama ukucontributa ukuthi ngithuthukise amalungelo abasebenzi lama human rights, social justice.
Uyazi kulezi zalwane ezisakhulayo eziningi ezikhala bathi hayi Mike ngifuna uyofunda kwele Melika bafuna ukungena uhlelo something just like this.
Okay.
Bangangena kanjani?
Ngi-apply through embassy bahambe bayenza ama interviews ba shortlist and then ba send ama applications e-America ne-America la i-select futhi kodwa kumele bayenkhwale embassy yeZimbabwe.
Alo ke umnumzana Mthokozisi Nyathi ongomunye wabafundi abakade bekuhlelo lweHumphrey Fellowship Program. Linganelisa ukubukela ilingxoxo kumabonakude imfanekiso kamabonakude ebulenjini beFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele bezihamba phambili.
Umhlangano wabosomabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair Business Conference walonyaka uqhutshwe namhlanje ngelanga lesibili sombukiso weZITF.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokuthengisa ubungcweti bawo izolo.
Esilugqiba ke lapha uhlelo lethu lamhlanje igama uChris Gande lelasi.
Lo ntungamili inkomo.
Uy
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.